ever since kwatholakala ama-diamond kuma-areas awe-Manicaland, akula development esiyenzakaleyo. Ngizakupha i-example yokuthi sikhangele umgwaqo oya eChiyazwa. You'll expect ukuthi by now babe belomgwaqo omuhle, othado something, but lakathe sibanomgwaqo oyi-dust road. Kule ndawo ezimele zibe lamabholobho, abana mabholobho. So kuyakhanya sibili ukuthi i-development it's only benefiting abantu laba abayibo abamayina ama-diamonds. Kodwa ama-ordinary people baleyo ndawo ababenefithanga anything.
Ubona zana abantu bangavukela yini ama-diamond mining company zona lawa bavusane lawo sibili lokuzwayo?
Yeah, ngibona ngathi sibili khonokho kuzenzakala. Ngenxa yokuthi besides ukuthi i-development ayenzakali khona lapha, iningi lakhona abala msebenzi kuma-company wona lawo. So kutsho ukuthi nxa ama-companies zona esendaweni zona lezi, they are not getting anything. So at the end ngiyabona bazavukela ama-company wona lawo ngenxa yokuthi babe sebesithi lathatha i-land yethu asitholi lutho. So it's either lizasipha ama-diamonds kumbe ukuthi lisiphe umhlaba wethu.
Pho-ke mamlambo, kuyini okwenziwa ngamankampani lawa ukwenza ukuthi bevaleke khonokho?
Into abangayenza yukuthi bedevelophe indawo lezi ezihlalwa ngabantu ngendlela ekhanyayo. Into abangayenza yubathi izikolo, ukwakha imigwaqo, amakliniki, you know, ukwenzela ukuthi abantu bebone ingathi bathola something from ukuthi bona bakhona. Ngoba nxa ukukhangelisisa sibili, laba abamayina ama-diamonds, iningi lamakhampani adisplace abantu ezindaweni ababehlala ngakhona. And abantu bona beze beqale ukumayina ama-diamonds lawa, singathi bona babenefitha ngokwabo ngoba bazidevelopha personally. So kuyukuthi bengayakha imigwaqo, amabhilidi, amakliniki, izikolo, lezinye izinto eziningi-ningi, baphe abantu ababo imisebenzi. Ngiyabona abantu bengekela ukubavukela.